ndini tanonoka wande ndichikusiyai mune chayaguru Chris
Kande. Kwizika tisendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge ke utanonoka wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku-18 Mfufu 2022 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi sokuyisikhathi sokuqeda udaba lwe-Gugurahundi ngoba lusenqabela ingqubela phambili yelizwe.
Na umnangako esesenza indlela zokuthi udaba lolu lukhangele, kuzwakala abantu be-opposition sebekhonona njalo, bekhonona kuyikuthi abakazi sizathu zokukhonona kwabo ngaphandle kokuthi bathi umnangako kaluyekele udaba.
Udlakela lwezombusazwe luqhubekela phambili esigabeni seMathebelele and South phambilini kokhetho lwe-by-election oluzenziwa ngomgqibelo e-insiza laseMadomo.
But you will not see a video of the woman which I will. I saw a picture of 7 million. I have seen a lot of things happen. I want to have a phone picture or teeth.
Ibandla le-CCC lithi balimele abanye njalo izolo insiza ababalisa ilunga ledale lephalamende unkosikazi Jasmine Tofa.
Labo mama obaba ababili labo mama abayi-5 balimele kakhulu, including u-MP wethu mama uTofa balimele kakhulu.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi sokuyisikhathi sokuqeda udaba lwe-Gugurahundi ngoba lusenqabela ingqubela phambili yelizwe. Umnangagwa ubegqiba umkhosi wokukhulumisana nge-Gugurahundi ngenjongo yokukhumisana umlotha obusenziwa kobulawayo izolo. Induna zomdabu yizo ezikhethiweyo ukuthi zikhokhele lolu hlelo. Induna lezi ziphe umnangagwa ugwalo olumemethe izikhalazo zabantu besigaba seMandebeleni ezivalisa ukungathuthukiswa kwesigaba sabo, ukufuthelana kukaZulu, ubuyanga esigabeni bubangelwa iGugurahundi, ukungethembeki kukahulumende lokumesaba, ukungaphiwa incwadi zokuzalwa lokunye okunenginengi. Umphathi ntambo wezokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mthwangwa utshele intatheli zindaba ngemva komhlangano ukuthi indaba zokuhlawulwa kwababulawelwa izihlobo ngesikhathi seGugurahundi luzakhangelwa ngalunye ngalunye. Uthi njalo induna yizo ezizaphathisa emasikweni okungcwaba amathambo alabo ababulawa iGugurahundi. Ngesizwe yamazwi kaMnangagwa ekhuluma ngalolu daba izolo.
The second of the prophets is determined to resolve whatever conflict between us internally and without interference from external forces. After all, churches, bishops, NGOs, and chiefs, among others,
lawo ke ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kunjalo nje abahlaziya ezombusazwe kanye labamabandla aphikisayo basola umongameli Mnangagwa ngokukhetha ukuphatheka engxoxweni yombhuqazwe weGugurahundi ngesikhathi kulodlakela lwezombusazwe esigabeni seMathebelele and South. Ukuhlaziya lolu daba uGaina Gumede Saidi weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla.
Udaba lweGukhulawundi ludaba olubuhlungu kakhulu. Okubuhlungu kakhulu yikuthi budala kwenzakala futhi akakho ofuna ukuvuma ukuthi into le yenziwa ngozibani. Sengitsho laye lo ngumongameli khathesi nguye owayephethe zokuthula phakathi kwelizwe, Minister of State Security, nguye owayesazi ukwenzakalani. Kanti njalo nje siyananzelela izikhathi eziningi ukuthi abanye abantu bangakhuluma ngeGukhulawundi bakhonjwa ngemini ukuthi bakhulumelani ngayo, kodwa bona abezani bekhokhelwa ngoye uMnangagwa bafuna ukuthi kube yibo bodwa abakhuluma ngendaba yeGukhulawundi. Babuye bakhohlwa ukuthi iningi labo bakhuluma ngemilomo. IGukhulawundi yayisemandebeleni leNkabazi. Mina lo engikhulumayo ngachaywa yiyo iGukhulawundi, ngishayelwa nje khona ukuthi ngilindebele, njalo lokuthi ngangumphathi isikolo sabantwana labo okwakufunda khona laba abantwana ababebuyele zapho bevela empini. UMnangagwa kayekele into yakhe yokuvusa amanxeba endaweni athobe abopha amanxeba alalele ukuthi kumele kwenzakale ngalolo dubo lweGukhulawundi. Kayekele ukuzodlala amadlwane ngemizwa yabantu, kayishiyane lezinduna. Izinduna zingena ngaphi endabeni yeGukhulawundi?
Manje lingafisa ukubona kusenzakalani, akhulume lobani nxa kuyukuthi uzama ukukhothisana umlotha ngodaba lweGukhulawundi?
Bakhona abantu abangena phakathi kwalolo luhlupho, njengoba ngisitsho mina ngingomunye wabo. Akula muntu osokwabuyoza ngibuza ukuthi ngicabangani ngakho. Kanti vele kwavela ngaphi ukuthi umuntu owenza ulutho olubi olutshekileyo abeyathi hayi lina manini eceleni zalulungisa mina? Kakula lutho la, abantu bazathenjiswa izinto eziningi. Kusenzelwa ukhetho, bazaphiwa amasentshanyana engathi abantu bayicelile imali yakhe. Abantu abalandaba le mali yakhe kangako bafuna ukuthi kuvunywe ukuthi kwenzakala isiga esibi esenyanyekayo esilicala. Abadali bamacala kababanjwe, bayathonisiswe, basiwe enkantolo. Nxa bela macala bagwetshwe, nxa bexolelwa baxolelwe phakathi komphakathi.
UMongameli Mnangagwa uthi yena ubuya ngesihle, ufuna ukuthi lokhu kulungiswe kuphele kube yimbali, nalokhu kungabi kusaba lezikhwili. Lina lizanjani ngakho khonoku?
Iyasinenge, iyasinyanyisa into likaMnangagwa kuba ezovusa amanxeba kwesi sikhathi asengathi ayoma yena awabe iwavuzisa igazi. Yayiyekele into yakhe ayisebenzi, abantu badiniwe ngaye leGukhulawundi yakhe.
Kwenziweni ke lapha Mgandla?
Kakudingwe indlela ezingcono, lanxa kungabuya abanye abangaphandle bazogangela indaba le engathi international commission, kungaba ngcono kulalokhu okwenziwayo. Kasiyekelwe thina, nxa indlela ingekho umlimi uzabona ukuthi isahluko leseGukhulawundi sizavale kanjani.
Lo-ke ngumnumzana Thandeko Zinti Mkandla, ingcwethi ecubungula izombusazwe, ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, uGaina ubuye waxoxa njalo lomnumzana Belief Gawule, ilunga lebandla leZanu PF.
Bona manje sokhela udaba lweGukhulawundi, indlela umongameli welizwe upresident welizwe leZimbabwe Emmerson Mnangagwa osethe alubanjwe izinduna. Phambilini ukubekile ke umongameli upresident Mnangagwa ukuthi ayi udaba lweGukhulawundi alukhangelwe ukuze luphethwe kuhle. Udaba lolu oluyilo olungabe ludaba olwaziwa umuntu wonke ukuthi udaba ludaba olubuhlungu kakhulu, udaba lombhukazwe.
Ngombono wakho Gawule, kungakuhle ukubona na umongameli Mnangagwa esephatheka ngodaba lombhuqazwe weGukhulawundi?
Abantu baloku bekade beloku bekhangelele ukuthi uhulumende angenele akubonakale ukuthi kuyaphethwa, kuphethwa njani lolu daba. Ngakho-ke nxa uMnangagwa esesenza indlela zokuthi udaba lolu lukhangelwe, kuzwakala abantu be-opposition sebekhonona njalo. Bekhonona kuyikuthi abakazi izizathu zokukhonona kwabo ngaphandle kokuthi bathi uMnangagwa kaluyekele udaba lolu. Uzaluyekela njani njengoba izolo lokhu bebekhala ukuthi kungani uhulumende engalukhangeli udaba lokuburawundi kathesi umnanga kwaselusethena alubanje yibo inkokheli zezomdabu ngoba inkokheli zomdabu yizo ezinyutswa ezingalacele ezilelekelayo ezimele zilubambe udaba lolu hathi abanye abamabandla ezombusazwe
umbuzo obuzwa ngabaningi lapha gawule ngokuthi kungani umongameli umnanga kwa angadedeli achiyele uhlelo lolu kwabanye ngoba yena wayengomunye wamalunga kahulumende ogconwayo ukuthi wabulala abantu abazinkulungwane ezingamashumi amabili ngesikhathi sombhuqazelo
kodwa phela umnankagwa elubamba udaba lolu ulubamba hatshi njengoprezidenti wezanupiye kodwa njengoprezidenti welizwe lezimbabwe njengoprezidenti welizwe lezimbabwe nohulumende onguyo lo hulumende obusayo ngokunjalo ke umongameli ulamandla ukuthi noma ebumba yiphi icommission engakhangela lolu daba ngawo-ke ukondile ukuthi kukhangelwe khonokho asekubumbile enika izinduna zomdabu amandla ukuthi aluphathe udaba lokubrawundi alufinyelelise ngendlela efaneleyo ngoba abanye laba be-opposition bathanda udaba lolu lungapheli besebelisebenzisa ngesikhathi ngasuza amavoti ngedinge ngalo mavoti okuyikho okuzwisa ubuhlungu abantu ukuthi sonke isikhathi sokuyikuthi ngaso kusiyafika isikhathi sokhetho sebeluvumbulula udaba lokubrawundi sebegijima ngalo oluyilo ukwenza ukuthi abantu bazwe ubuhlungu balusebenzise bathole amavoti ngalo i-opposition ifuna ukuthola amavoti ngodaba lokubrawundi so kuyadanisa kakhulu and mina kimi kuyayangisa kakhulu ukuthi abantu bebesebenzisa udaba lombhuqazwe ekudingeni amavoti amavoti edingwe ngombhuqazwe hhatshi udaba lokubrawundi-ke alubanjwe izinkokheli zomdabu ziluphethe kuhle inkokheli zomdabu zilube yizo zilubambayo luze luyefike ekucineni
lo-ke ngumnumzana Believe Gawule ilunga lebandla lezanu-PF njalo engomunye wabakhethiweyo kudale le-Central Committee ubexoxa le-Studio 7 ngocingo ekobulawayo. Amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ayisikhombisa abikwa ethwalelwe esibhedlela se-Filabusi izolo kwathi abayisithupha badluliselwa kobulawayo ngemva kokulimala kulandela ukuhlaselwa ngabacatshangelwa ukuthi ngamalunga ebandla lezanu-PF. Lokhu kwenzakale izolo eNsiza South lapho abakade besemhlanganweni le-Commission ye-ZEC. Abathwalelwe esibhedlela kobulawayo ukuze bayohlolwa ngemitshina yama-X-ray bagoqela ilunga ledale lephalamende unkosikazi Jasmine Tofa lomunye ukhansila ungaqanjwanga ngegama. Lokhu kuvezwe ngumgcinisihlalo webandla le-CCC eMatabeleland South umnumzana Solani nje emnyama moyo yena othi utshayele imota yakhe uchayelele imota yakhe wayabahlenga e-Insiza wasebathwalela kobulawayo esibhedlela. Uthi okudanisayo ukuthi abahlasela amalunga ebandla lakhe bakhuluma ulimi lwesishona okuveza sobala ukuthi abaveli esigabeni sabo. Lokhu kuza ngemva kodlakela phose olufanayo oluqhamuke ematobho ngesonto. Kukhangelelwe ukuqutshwa ukhetho lwama-by-elections ematobo le-Insiza ngomgqibelo. Umgcinisihlalo webandla lezanu-PF esigabeni seMatabeleland South umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi lanxa ekhuthaza ukuthi kube lokuthula njalo kulindelwe impumela yokudingisisa kwamapholisa kuyamangalisa ukuthi imifanekiso yamavidiyo ebonakala ebulenjini ayitshengisi udlakela lusenzakala kodwa sokuthiwa lwenzakele.
Angazi ukuthi kwenzakaleni, angeke ngisho futhi ukuthi ngubani oyenzeni. Into engikhathazileyo sithwa umuntu ofake ividiyo ngefoni esithi kulo muntu odubula umgobho nge-life ammunition. Hayi lokhu la kungamuva ngazangubona usithatha ngaphi isifundo sokulanda umuntu olompopo one gunshot umuntu takes cover. That's how indlela ebengiyikhangela. So usuka kimi sokungani sokuhlanganiswa kusiba kuningi ungasabi leqiniso kakhulu ukuthi okungekho yikuphi but lanxa kunjalo mina ngingathanda ukuzwa sokuthiwa sokule-violence umongameli uhlale ekhuluma suku zonke ukuthi into nje okuthiwa i-violence akayifunda ukubona. So kwelami iqula into enjalo vele kasiyifuni asifuni lokubona nje kusenzakala.
Bathi abebandla lezanu PF yibo abakade bebangela udlakela betshaya labesifazana bebakhumula lezembatho.
Kusona nga umuntu elesibindi sokuthatha ividiyo esithi kuyadutshuka lapha angahlangani le vidiyo yabantu omama laba benunula ngibona amapikisha abantu bengasagqokanga. Ngizuza ukuthi iikhamera zike zafriza sezihlangana labantu bengasagqokanga. Iqiniso ukuthi thina siseduze lokwenzakala kwezinto sike saba ne-by-election edlulileyo ebulilini. Bengimangala izinto ebengibona zibhalwe ngami zibhalwe ngo-onarebu futhi ngo-evelyn sasibalokunye sithi sonke kuthiwa nangena simkhangelo uyathutha abantu le siseplumtree bekhuluma ngento e-60 ks away. So iqiniso ukuthi kulabanye abakwaziyo ukusebenza nge-social media akusento zethu. Not seeing me commenting on social media, I'm going to be able to do that. I'm to sensationalize this thing. We're going to be able to do that. It should make simple logic. Now somebody was brave to take a video of gunshots. If ever, I found that very strange, by the way. But you will not see a video. I saw a picture of I have seen a lot of things happen. Now I want to hear from the picture. Njalo ngifuna ukugana ngani ngiyakhuthaza into embi ukubona ngingakacomment. Nxa ngingayibona i-video njengoba ngiwama V11 maybe ngingathi. In terms of violence, esengikubonile I have heard on social media amasayiti omabili bekhala ngokuthi bahlaselwe. Okutshengisa ukuthi kube khona nje ukungabi lokuzibamba. On both sides. One side will obviously try victim. But bakukhulu ukucabanga kwabantu kumbe bafake indlela abantu abangabona ngayo izinto akusikho ukuzaqeda lokho kuyabe kungaqondanga ngoba uyabe usuthiye iqiniso phakathi khona lapho. So thina siyamelela ukuthi kuphume uphendula amapholisa.
Lo ke ngumnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu, umgcini sihlalo webandla lezanu PF esigabeni seMathebeleland South. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi omunye wakhe weCCC umnumzana Solani nje emnyama moyo uthi uyawasola kakhulu amazwi kamnumzana Ndlovu ngoba uyena wazibonela ngawakhe ukwenzakalayo.
Angilankathi ubaba uNdlovu ngiyindoda ebengiyihlonipha, indoda oke kwayenzeka kwaba le violence emzingwane. Ngakhulumisana naye ukuthi ema-South sibesicela ukuthi kungabi le violence. Njalo kuyindoda engibuya kusemconstituency njengomuntu wasesintwini, kodwa namhlanje ngiyamangala nxa esesithi sisenga ezimithiwe. Ngikhuluma nje mina ngizibonele ngokwami ngoba ngame ngafika abanye omama okhuluma ngabo mina yime ngize ngabathatha komunye umuzi wakompofu. Omama sebehamba bengasagqokanga ngendlela ukuthi kade begqoke ama-t-shirt awesisiba akhululiswa. Ene izibhamu zikhitshiwe khona lapho ethi bayadula abantu. Yinto ukuthi even amapholisi engikhulume nabo bayifakazile leyo ndaba. Babona ukuthi ama-by-election sebayaluzile. Kodwa ngithi khona abantu bakithi kabababonise ukuthi khona noma bangaze bababulale noma ngaze babenzeni, kodwa ilanga nxa lifika nge-Saturday 22 kabavotele i-CCC bafa abafowethu bafa abazali bethu ngeground labo nxa sibefuna ukuze siqeda bazasiqeda kodwa sithi khona izana soze sayilandela. So yikwe ngamazwi engatshela ubaba ubaba uNdlovu ukuthi baba uNdlovu into eyikhuluma kayikho kungcono switch iphone off or ungabi le comment ngoba angazi lapho khona ucabanga njani nxa abantu bengene emzini wakho babuya babulala abantu oyinothi uyaba leader
kahle kahle kwenzakaleni insizwe
bebe 26 abezano kade bebathathu kanye le candidate yezano kuwadi 4 ngilethemba ukuthi kubazondisile ukubona sebelahlwe ngabantu baze balahlwa ngama agenti abo angabuyanga. Bafika ke ngemota ezimbili bafika khona lapho emzini ka council lapho bekuthenwa khona baqalisa ukufika ba sebagwaza izimota zethu izimota abazigwazile bagwaze izimota eziyi 4 kuthe kunjalo zatheleka ngobuningi imota ezibe ziyi 7 bebaningi vele beza empini babulele indlu kakhansili babulala amasofa ama-TV la okusizisa ubuhlungu abantu futhi abakhuluma isishona ukuthi basuke kathala khona ukwenzakala ematopo eyafanana nje bafika laphana bavala imota yethu khona laphana uphulu kade hamba nje kube vele sokunabantu bethu kade sebekhona khonaphana ezimoteni zabo bezanu kade sebebabambile. Uphulu njengomuntu oyazi komthetho ubehamba laphana ezama ukunegotiate ecabanga njengobana uminister opa obuya emashonaland onguye kade khona njengomuntu olayo oseparliament njalo nguchairman weprovince yasemashonaland ubecabanga ukuthi khona ngayefike negotiate laye njengomuntu omdala wazazwana kati ngayefika kati ngamataki sebesilwa laye.
Ungasichasisela ke ngokwenzakale insiza lalabo abathwalelwe esibhedlele
yilabo mama obaba ababili labo mama abayi 5 balimele kakhulu including uMP wethu umama uThofa balimele kakhulu okungimaza iaccident yenzakele ngabo 2 amapolice azoqala ukuresponda kuya kusini ngabo 9 besaba ngomthetho oseku ukuthi sizwe sakithi sahlupheka kangaka khona manje nxa sisizwa upresident webandla lokuhluleka bathi khona ubekhona estate house ekhuluma ezelontsha indaba yeground kathi vele izolo base bayiqala iground nanza tize second phase of ground ngoba baqale iground eyinye ematobo namhlanje lasesiza yena ukhona khona phe mathebeland ngapha uthumela abantu besishoneni futhi ababuyayo ngoba kusimangazayo ukuthi kuze abantu amamilishiya asishonela bekhuluma isishona bayashaya abantu kabahloniphi bekhiphisa ama t-shirt omama bebachaya bebenzela izimanga.
Lo ke ngumnumzana Solani nje eminyama moyo umgcini sihlalo ebandla lesicc esigabeni seMatipeleland South ubexoxa icingweni leStudio 7 ekhonale. Amapholisa athi asadingisisa ngalolu daba befuna ukuza ukuthi uDlakela lwaqalisa njani. Bathi bona bayasola uDlakela lolu kodwa embikweni wethulwe izolo enkundleni yokuxhumana eTwitter isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi ukhuze abamabandla ezombusazo ukuthi bangaphehli uDlame. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi unkosikazi kamongameli Emmerson Mnangagwa u-Auxilia uqede iviki yonke esethekelela isigaba seMatipeleland South lapho aphathise izakhamizi ngenkukhu zokufuya. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi usikomishi wekomishini elisana lenkohlakalo yeZAC umnumzana John Makamure usecutshungulwa ngoba isethezwa amacala ambalwa agoqela elokuthi wenza ukungethembeki. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Yebo, yebo, yebo Studio 7, yebo Studio 7. Hayi, siyezwa ukuthi abazali bayahlukunyezwa ekhaya. Hayi kuhle abakwenze. Abakwenze sibone ukuthi bazophelela kuphi. Ngenxa yokuthi kujwayelekile vele ukuthi abantu bayahlukunyezwa. Awo believe gawule bayale. Hayi, siyakubona sithi hayi liyobalinya kuphela ilanga. Longise beqalile ukusihlukumezela abazali akusoze kuphele kahle.
Livuka njani Studio 7, livuka njani ayithina siyavuka kanjani njani ndani khonapha labanye bonke nje. Hayi siyabonga kakhulu umsebenzi elisenzela wona nawuze sikwanisela tuthi siphawule sikufise ngezwe lethu sikhuluma kusenhliziyweni zethu. Hayi siyabonga ukhuluma ngosibandani kwelebuzwana. Eyi into esimanga kakhulu into ezenzakala ngasekhaya kumabhange election asemadobho ngaleyo. Eyi kubuhlungu kakhulu kodwa into nje engithanda ukuyikhuluma yikuthi abantu lama supporters ezanu ayisikho ukuthi athina abantu esisupporta iStriplus siyehluleka ukuthi singayenza udlame kumbe siphindisele kibo. Kanayizakhamizi ezifana nalathi siyakwanisa ukuphindisela senze umona kodwa ngendlela esihlonipha ngayo nangendlela esifuna ilizwe lakithi libe yiyona. Udlame ngasiluthandi, sithanda ukubana sivote sikhiphe yona izanu elo dlame engaphathi kahle labo bona abazodlame futhi uma sesikhona sesembusweni sizabaphatha kahle labo abantu asebesebehlathaba sokumnandi kakhulu labo empilweni zabo uyizwe seliright okwalesi sikhathi lokuthi bayengwayini asikwazi ukuthi bayengwayini ngendlela yezanu kodwa bebontilizwa limanga kahle. Abahlakaniphe bachiyane lento zokuvikelana labantu. Abantu bazama ukulungisa ilizwe lebulisa labantu ababo lekusasa labantwana kodwa bona bakubona konke lokho.
Sanibonani kuStudio 7 liright kanti indaba lizikhipha njani? Sina sizizwa kahle imali sithi okucatshangela ukuthi ngamalunga ezanu PF khona kungamalunga ezanu PF asizwa kahle imali ithi kucatshangelwa. Hayi indaba lezazwakali kahle lizo akukhitshwe straight ukuthi batsha ngamalunga ezanu PF azocala lelo uma kutrap kucatshangelwa kusho ukuthi akusiyibo phela abantu babacabangela. Hayi siyacela Studio 7 likhiphe indaba ziqondile zinjalo njengathi kucatshangelwa. Hayi ukhuluma uma isho kucatshangelwa hayi ufana lokuthi ngithi ngichawa umuntu ngiyazi ukuthi ngichawa umuntu kedwa kucatshangelwa ukuthi ngichawa umuntu baba kuyabe kungayisiyimi phela amangicatshangela.
Sometimes ugcina usengcono ukhuluma ngesikhiwa kwezinye izinto lapha esiNdebele akula muntu othi amashona right njalo ukuphuma khonoko. Just imagine amakhala ngalanga athi afuna ukuphuma emaNdebeleni amasuthu la athi afuna ukuphuma emaNdebeleni kuzahamba njani kuleli izwe elingabuswa ngaleli indlela vele ukuthi ubani uthi ngifuna ukuphuma ubani ngifuna ukuphuma. Amashona mina personally ngiyawazonda but ngifuna ukuthi sibaqondiseni sisonke phakathi sibaqondi bavele bayekelelwa ukuthi bethi kuthiwa balokuzile but iqiniso yikuthi lo othi ufuna ukuphuma la makhalanga phela babekhala abanye kwaba uStudio 7 bethi bafakelwa induna zesiNdebeleni abazithandi. Angazi ukuthi ngochief bani kibo konani nxa singakwenza ngaleyo ndlela sibili ubani lobani ethi ngifuna ukuphuma ubani ubani ngifuna ukuphuma kubani. Then we can have just little small countries okwemhlobo ukuthi ubani usemiyedwa lapha ngaphansi kwesihlahla ubani. Mina nginje lami ngathi ngifuna ukuphuma kwabokhumalo ukhumalo nxa ngingaphansi kwajahana induna ngini ngifuna ukuphuma lami be induna eceleni kungahamba kodwa.
Ngithanda ukuthi ngithi mina abantu bezanu PF babi akeli cheese i-violence iyayangisa into eliyenzakele ematopo iyayangisa iyanuka mpu bantu bezanu PF aliyangeki. Asikuthi abantu betriple sibale saba kulanto emangalisayo ngani linamahovethi elitsha abantu mama lo khume uStudio 7 ethi uchayo lathi ayisiphela kulwele empini mahovethi alihlonipha lahamba empini lingamayouth can imagine uchamise ngathi zibophana umsila la sizalichaya but asifuni khona ukuthi sikwenze we don't want that i-violence nasiyifuni lahamba empini lingangathi abaningi imbhobho alisakwazi lokuyichaya isifuba isezaqedwa zimbanje alisakwanisi lokugijima lingabi izilingo ebantwini abatsha lingabazali bethu lasilwela impi siyabonga but wena lo muntu ohambe edlalise ibizwe leni nxa engasiyo ovethi umkhuzeni mahovethi kodwa nxa eli ovethi uyaphaphala because i-violence thina asiyifuni. Abantu abatsha uba uchamshi labo baningi kakhulu umuntu ongafuni i-violence ukuthi nxa kade engayifuna kulula kodwa sifuna senzeni izinto kahle i-triple c anti-registiwe kanti linjani ake likhule mani hawu alilingwanga ngusathane usathane uvele laye kakwenzi lokhu li-worse than the devil.
Siyabonga emsakazweni siyabingelela abalaleli bomsakazo silusizi kakhulu uzo abantu bezana uPF City bayi win election iminyaka engaka olusizi sibuka lama video aphumela ematopo kanjenelwa ilokho nje iby election uthola abantu bezana besuka ama province onke eZimbabwe besiyalulisana labantu beTrusi abakuleyo ndawo beze bakhombela ngezivamo beqhumisa izivamo nje ukuthi ababafundi becampaign abantu bakuleyo ndawo babavimba bevijwa abantu ababuya kwamanye ama province kodwa ngicela ukubuza ukuthi uyabe usijukuthini wena mawuza
isikhathi iso esesidliwe ngumango isikhathi iso silomhawu hayi kodwa siyabonga ke ngokusithumezela imlayezelo yenu ngeWhatsApp Steven njalo kusasa isikhathi sinye ekuseni kumbe ntambama ngo 7:30 igama lami nguChris Gande.